bayakhala abantu esigabeni sebubi esabeleni semathebeleni North abathi umnotho wabo uguquluzwa ngabantu abangathiyi okokuthuthukisa indawo yabo. Inhlanganiso yeHabakuk Trust ibambisana leStudio 7 ixoxe labanye abantu esigabeni lesi. UMnumzana Ruben Ndlovu usobhuku weNaleni Village uthi akulantuthuko endaweni yabo loba kugcwele igolide.
Silohlupho kakhulu ke kwezegolide ezenjiwa phakathi kwezigaba zethu. Ngoba izigaba zethu, 1, asila clinic, 2, asila zikolo. Isikolo esilazo lokhe ke iNaleni yona ngokwayo sisafundela kufarmhouses. Sizama ukuthi sakhe iclassroom block ngama resources wona lawo awegolide.
Okunhlanganiso yeHabakuk Trust unkosazana Nomsa Gumbo uthi kumele abantu abemba igolide lokunye okuthiyeneyo bathuthukise isigaba sabo.
Ngesifiso sami bengikhangela ukuthi abantu abagebha igolide la kule indawo ngabona labo banjani bayasinika okunye babhadale kumbe ama-10% endawo ukuthi lathi ngasithatha inzuzo lapha sibhadale okunye okulutshwane lapha lani lizasala linjani lizithuthukisa ngakho. Sikhangele ngikhangelele kakhulu ukuthi ukwakhiwa kwesikolo, ukugejelwa amanzi, ukudinga amanzi, ukwakhiwa kweklinika, ukulungiswa kwemigwaqo. Sikhangelele ukuthi inzuzo esiyithola khonapha iphume ngaphi ekutholeni igolide. Manje bona basuke abasebehamba legolide lonke bathiye futhi bebulele ezemvelo lizihlahla, utshani, kusala amagodi okubangela ukuthi izifuyo ziwele.
Lokhu kusekelwa ngukansela Robert Lunga.
Sabe sikhangelele ukuthi njengomthetho welizwe ku-devolution lathi isincedise ukuze sibe lama-infrastructure anganakhangeleka izikolo kakhulu esikhangelele khona even amaklinikhi. Yikho esingani sikukhangelele sibili ukuthi abanikazi bezimayenzenze sikhulumisane labo bebebele ngabe sebenza ezindaweni zethu bethatha igold eziningi at least bebele plow back ku-infrastructure ku-development eyabe silawo ku-community. So singathi sesaqalisa ukuthi sikhulumisane lawo kuzibona ngani kungani kuzahamba kuzaphumelela.
Kusukela namhla maviki wonke ngesonto sizabe silethulela indaba ezijeneyo eziqoqwe iHabakuk Trust leStudio 7.